thina ngeke bandlale MDC Alliance lapha eMathebeni South. Sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuselakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla kuba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu kuba phose wonke, ngithi wonke emsakazi amaklinika ubalisela lapha kogodlwayo, eMatopo, ePlumtree, eBeitbridge. Phose wonke amaklinika iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19. Amaklinika amalutshwane ale vaccine injection yesibili, i-second jab, ukuthi ngamajekiseni alaba asebahlatshwayo abalutshwane asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili. Kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona, so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba uhulumende lolu hlelo kukhanya ngasalithatha serious. Osokusinika ingqondo yokuthi sicabange ukuthi hayi njengoba bona abaphathi ntambo abaphathi bamandla sebayithola le ijekiseni bahlatshwa, abasela intshukuntshu abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ebunye ebuhlungu kakhulu.
Kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze-lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela?
Ye, khona kufanele i-lockdown yenziwe kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku-lockdown. Abantu i-lockdown iba nzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukuthi badinga okokudla, badinga ukuthi baziphilise. So ukuziphilisa kuba nzima ncangi ku-lockdown njalo kungela hulumende, kungela nto uhulumende ancedisa ngayo, kuyasidanisa kakhulu. Silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama-NGOs ebezinceda kakhulu uzulu walapha eMathebeni South, ezinjengabo Orap World Vision, oChristian Care abanye, ukuba bakithi indlala isikhona, indlala inkulu phakathi kwesimo lesi se-lockdown. Besicela ukuba belule isandla